Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamkela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bacebisa uZulu ukuthi kulakho ukuthisa ukudlulisa amalawulo kumalanga amalutshwana alandelayo. Sizalitshela ukuthi kumele lenzeni. Sekuqhamuke umkhuhlane wenkomo osubulale imihlambi emangweni weWange.
Inkulu azitholakala izawazi ukuthi emalawe layifuni vele ukuthi abantu babuyele emsini bengalalayisensi. Inkulu kumele zivele emakhaya.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluchiye uZulu eThithibele. Sizezwa ukuthi uZulu usephila njani ngalesi sikhathi.
Abafelwe zinkomo bayakwana kubo 15. Ngikhuluma kanje kulo baba okuthiwa nguSajongwane owelubhode ofelwe zinkomo eziningi kakhulu. So iwadi yonke silohlupho olunjengalolo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kumsakazo weStudio 7. Ugatsha lwezomumo womkhathi luthi ilanga lilakho ukutshisa okumangalisayo kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo. Lolu gatsha luthi isilinganiso sokutshisa silakho ukufika kuma-degree angamashumi amanela nhlanu i-45 degrees. Ngalokho ugatsha lwezempilakahle luthi uZulu kumele athathe amanyathelo okuzivikela ngokungayi elangeni. UZulu ukhuthazwa njalo ukunatha amanzi aneleyo ukwenqabela imikhuhlane engaqhamuka ngenxa yokutshisa kwelanga. Abalezifuyo bakhuthazwa ukubona ukuthi inyamazana zabo zisemthunzini njalo lazo ziphiwe amanzi okunatha eneleyo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sekuthiye uZulu esebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba esesebenzisa inkuni ukupheka. Inkampani yezesa yona ithi ukoma kwedamu leKariba yikho okubangele loludubo. Ukuze sizwe ukuthi uZulu uphila njani ngalesi sikhathi sixoxele unkosikazi Rita Ndlovu oyisakhamuzi senkulumane.
Lokho kanti wakukhulumi kunzima. Lokuthi vela kufika schedule ukuthi ukwazi ukuthi amagesi ahamba njani. Sesifana lokuthi sisekhaya ngoba vela kulampa ekhona amagesi angahamba lileli ngo-5 ekuseni aze ephenduka ngo-12 lileli lingaboni livuke ekuseni ngokho.
Manje bona abantu bapheka ngani?
Abantu sesipheka ngenkuni sesifikele ekhaya ende nenkuni sekhona nto abantu vele baphila nzima vele kunzima ukuphila izolo bengikhokha lo mlimane sithi kanyena izini ikhula ngikwazi lokuthi vela abantwana ngizabenzayo and impilo yangikhokha vele kayikhiphayo one le gasi ike yaswelakala kathesi sidula nokuduna balutshwana futhi abafodi ukuba lamasilinda wona le iparasini iyingozi ebantwaneni so vele wonke umuntu uhlaba umkhosi ukuthi kasilathonzi vela kula nto ongayenzi ngomthe kwenziwa ngabomo because babe kwakukhulunywe ngentwela le Kariba kudala ukuthi amanzi vele bamlungiseleli but akula mntu athathe ekthini ekhulu ukuthi hayi Kariba amanzi malutshwana amagesi asekho kuyethi kwakhulunywa kudala longo ngoyeziso.
Manje zona inkuni ziyatholakala lula na njalo intengo ihamba njani?
Kutholakala izawazi ukuthi emalawe layifuni vele ukuthi abantu babuyele emsini bengalalayisensi. Inkuni kumele zivele emakhaya. Mina lisale enkulumane inkuni zivele embongane. So abantu bembongane bona baka babe bezitshontshe babuya nje ebusuku okudangerous futhi ukuthi basike lenkuni emakhaya kukhona lebusuku. Umthetho kawuvumi ukuthi badlule lenkuni kumele babize layisensi. And babuye lapha bakuthengisele inkuni yona liyana ngayigcwele bayithengisa $20. umuntu kana imali yena leyo ukuthenga i-$20 omama bahamba bayayitheza inwathi edangeni lapho kwakhiwa khona betheza inwathi abuye kubhedeka wani kusasa abuyele and i-distance yangkhona more than 5 kilometers isuka lapho ohlala khona siyatheza inwathi
manje inkuni nxa umuntu ethenge inqola zithatha isikhathi esinganani
hayi khathikhathi esiberekhisa kuzo zithatha isikhathi ngoba ekuseni kuyokutheka ipolisi zinkulu emini ilanti zinkulu ukuhamba uma zinkulu vele awuqedi inyanga zinkulu nje nesiya njalo balutshwana abenelisa ukuthenga inkuni ze-$20 enqoleni balutshwana bayabalwa abantu abaningi babe bethenga kathi sakusela sihlahla esingamaswazi abantu ngiloyo nechansi yokuthi agamule impintisi olechansi yokugamula ukuthi sikushe egangeni
Lo ke ngunkosikazi Rita Ndlovu isakhamuzi sedolobho lenkulumane ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Sekuqhamuke umkhuhlane wenkomo esigabeni sewange osuthiye imihlambi yenkomo ifile. Izakhamizi zithi umkhuhlane lo ngowamasondo iBlackfoot ngesilungu. Sixoxe lo councilor welukosi umnomzana Cosmas Mwatiphosa laye owalahlekelwa izifuyo ngalomkhuhlane.
Ye kulodubo lwenkomo ezifayo inkomo abakwaziyo bathi khona umkhuhlane okuthiwa ngesikhiwa yi-black leg. So inkomo ziyafa, uyathola ukuthi khona umuntu uyabe qhuba inkomo. Inkomo igijima isike ethayelele esihlahleni, or ezinye ziyavuka zifihle. So udubo lolu siswele ukuthi khona singayenzani ngalo, siyahamba e-veterinary, imithi ayitholakali. So abe-veterinary basiriseya ukuyathenga imithi kobulawayo.
Bangaki abantu asebethintwe ludubo lolo?
Abafelwe zinkomo bayakwana kubo 15. Ngikhuluma kanje kulo baba okuthiwa nguSajongwane owelubhode ofelwe zinkomo eziningi kakhulu. So iwadi yonke silohlupho olunjengalolo. Ukuhlanganisa inkomo zonke ngibona ingani zingafika kubo 30 ewadini yonke.
Suke wezwa na ukubana kwamanye amawadi khona kumi njani?
Ya kwamanye amawadi bekunga affecti kangako but kuqalisele ewadini elubhode wadi lapho engisebenzela khona mina.
Manje selike lakhuluma yini labe veterinary ukuthi balincedise?
Sesike sakhuluma labe veterinary uDr. Dube owehwange nguye owabuyayo wazikhangela inkomo lezo ezempakathi then wathatha igazi wathi uyahambisa ama-samples. Yikho wathi esethenduka wasesitshela ukuthi khona kumele sithenge imithi but imithi yakhona e-veterinary ayikho ithengwa kobulawayo imbodlela eyi-1 bathi ihlaba inkomo eziyi-50
yona iyabiyenza malini imbodlela eyi-1
bebesithi khona imbodlela eyi-1 iyi-$15 emafamasi kobulawayo then eminye ibisenza $20 so into ebekade siyenza besi-contributor izimali uyathola ukuthi khona isibaya esizodwa siyabe sile nkomo eziyi-4 omunye ule-11 so bese sihlanganisa okungama-dollar siphathise ebhasini kobo extra feed then ibisibuya leyo mithi sibe sesihlabisa nje.
Lo ke ngumnumzana Cosmas Mwatiphosa ukansilar welukosi ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esewange. Izakhamizi zewange zikhala ngokuthi lanxa zihlala bucwadlana le ndawo okugcinwa khona inyamazana zendle iwange National Park akulanzuzo eziyitholayo kule ndawo eyethekelelwa izethekeleli eziningi ezivela kwamanyamazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi sedede umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uzuru vele uhlala ekhala ukuthi wildlist kule ndawo ebuya ama visitors, ama tourists abakuzuzayo is next to nothing.
Yeah, siyasizwe ukubana nqa kubulewe inyamazana ngezizathu ezijeneyo izakhamizi ziyabizwa ukuthi zithole inyama. Liqiniso inle?
Liqiniso, but inyama is not enough, you see, because abantu bayakwazi ukuthi inyamazana zilethe imali eningi, especially wona lawana nqa besebethe ngama trophies lawana. So ungabaniki inyama, yes. Abalutshwane bona labana abangakwaziyo ukuthi kuhamba kanjani, yiko bengathi abele inyama, but abantu abayabekwazi i-business abaybekhangelele ukuthi esisikhathi the responsible authorities bazabatshela ukuthi hhayi kathesi size imali engaka, sizanika i-community imali engaka ukuthi isebenze lokhu lalokhu.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuyini okumele kwenziwe ukuze izakhamizi zithole inzuzo lazo?
Ama-natural resources lawa, there must be a lot of transparency and accountability. Ngenxa yokuthi ezinye izakhamizi ziyabe zikwazi ukuthi inyamazana lezi zilethe imali elizweni. So nxa bengasatholi imali, bengasaboni ukuthi imali yana isebenzani, lezi ngezinye izizathu they become rebellious, basine sebenza njani. Sebebulala inyamazana leziyana besebenzisa ama-chemicals wona lawana abulalayo. Kungaba ku-right, uhulumende kuyakumele ukuthi the responsible authority bebatshele ukuthi no, lapha sesifike kustage enje, sesithole imali enje, lina licabanga njani ukuthi sizasebenzisa imali, sizasebenzisa imali yona le. Zona izakhamizi zisho ukuthi zifuna ukusebenzisa imali yangkona njani, either bayakhisa isikolo kumbe baphendise iblock kumbe you see, but bona bengaba yibo bayamukela imali yana sebedecide ukuthi izasebenza lokhu nalokhu. At times it doesn't augur well with ama-residents or with the local communities.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima, isakhamuzi sedede.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngodaba lwamagetsi wona asichithwa masayana nje elizweni jikelele. Sixoxa lo nkosazana Beatrice Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eHarare eye Combined Harare Residents Association.
Bakhathisa kudala ukuthi uthamagetsi zambama zonke abuya kwesi isikhathi ntambama kwesi isikhathi yabuya during the day abe ngekho amagetsi. Akwanti ukuthi aswelakale ube okwamalanga amahlanu 5 days ekuseni etholakala ntambama ama-hours athize abuya ngekhola kumbe sithi kuma-12 ntambama kuze kuse, but kuthi sekusile lapha besicitha futhi. So emini abantu batshona bengela magezi.
Manje abantu basebenzisani ukuthi bepheke benze konke, ziyatholakala yini inkoni?
Sithole nzima lokukwanisayo ukuthenga ugasi yathenga, kodwa angisakwazi ukuthi umumo welizwe kwamanga kahle imali yokuthenga inkuni kayitholakali lula. So abantu babethi lokhu yabe bekukwanisile abakwenzayo, kodwa-ke nxa kuyukuthi imali kayikho umuntu ahle apheke ebusuku. Omama yithi esesithwele nzima. Okwenzakalayo ukuthi inkuni ziyathengiswa elokishini, ukuthi uzizinkuni ezingakuphekela ukudla okwemini nasekuseni. Kumele ube ledola, ma ungela dola ithwala nzima, kumbe ube ngumuntu okwanisa ukufila igasi ukwenzela ukuthi usebenzise igas sa-alternative.
Baningini abale mtshina leyi yama-generator?
I-generator elokishini njengalapho emvela khona alibonwa. Uyabalisa engxenye kuzindlu ezingu-30 uzuzeli lodwa. So intetho wa-generator kithi vele kahayi ayikho ncedo ngoba nizimali zakhona azikho.
Manje ukudla lokhu ke okufakwa emafrijini khona ke okunjengenyama okunjengochago.
Into ezinjengabochago o-fresh milk akazisayensi ukuzifaka kufrijini ngoba kuyavuka kusasa sekungasamanga kahle. Kube nento ezinjengabonyama leziyani. Ithemba nokuyathenga okuyinyama okwamzano ngoba ungafaka inyama eningi efrijini. Ngoba leqinisa ukuthi uzayilahla isibhedile uma ulabo deep fridge labana abancane. So sesajwayele ukubana ifridge kufridge awufaki into engaboni.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi khona ngapho eHarare, kukhona elikuqoqayo yini ukuthi lingakutshela inkampani yamagesi?
Inkampani yamagesi nani bayasisiza ngokubana basinike amagesi ngobana bafake indlela leyo abayithi ngama-meter charge. Pho-ke nxa umuntu ekusigwanisele ukucharge ama-meter-ke uwaswela njani amagesi. So thina njengelungelo elimele abantu sikubona kungaqondakali ukuthi sikwanise ukuthenga amagesi saswele. Kufana nokuthi uthenge into engekhoyo, imali yabo ifakiwe kukampani zamagesi kodwa amagesi engekhoyo. Duba futhi kusikhathaze thina njengoba mama ngobana uvele emsebenzini kulokuthi uzuze ithuba lokuphumula. Siwaqalisa nje ukupheka, uyamele uvuke ebusuku ukhudumeze okukhudunyezwayo kumbubilise okubiliswayo ukwenzela ukuthi abantwana bazuze okokudla kusasa ungekho usesikole. Nokuthisa impahla, sisakwanisa ukuthisa impahla eningi, seyamele uvuke ebusuku uthise. So yini udube esihlangana lalo? Nakhona nje abantwana abangamankazana nxa ukhangela umntwana oyinkazana kumele abale lapho kulamalayithi khona, kulalawa siwathi ngama-group discussions. Abantwana uma bephuma besiyayenza ama-group discussions lapho okumnyama khona, izisu ziyanda.
Sesikhangela yena umntwana oyintombazana, siyezwa njalo ukuthi ngeviki ezayo International Day of the Girl Child. Ungathi abantwana baphatheke kuhle yini kakhulu laba abangamantombazana elizweni?
Engikubonayo ikubana umntwana oyinkazana uthwele nzima ngobana njengomntwana oyinkazana kuyamele abone ukuthi uzuze isikhathi sokubala amabhuku, wazuze isikhathi sokupheka ntambama, wazuza futhi lesikhathi sokuba ngumntwana akhulu. Umntwana oyinkazana imfundo yakhe iyehla phansi kakhulu ngobana kuswelakala kwamagesi wona lawo.
Sibongile ukuba layo kuhlelo, ungavaleli sabalaleli.
Siyabonga kakhulu, sizaqhubekela phambili silwela ilungelo labantwana lesihlali zonke ezeZimbabwe. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Beatrice Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Combined Harare Residents Association, ebesixoxa naye ekhona le eHarare. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ababona ngezomkhathi bacebisa uZulu ukuthi kulakho ukuchisa ukudlulisa amalawulo kumalanga amalutshwana alandelayo. Sekuqhamuke umkhuhlane wenkomo osubulele imihlambi yenkomo ewange. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olelivalelisayo elifisela impelasonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.